Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva komhlangano wedale labaphathintambo ele cabinet, unkosikazi Monica Mtshwangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, uthi baphumela lesi sinqumo ukuze uZulu ikakhulu abaswelayo bawatholiswe lawo makoponi.
Cabinet iri kubatikana zvikuru nenyaya yehufu, price yehufu yanga iri hufu hausi kuonekwa. Cabinet yakanga yati ufunga
utenge. Abe cabinet bakhathazekile kakhulu ngendaba yentengo yempuphu. Abe cabinet babetheka ithengiswe ngentengo ephansi ye-$50 ukuze abantu benelise ukuyithenga ngemva kokunanzelela ukuthi bakhona abekade sebesebenza ukuhaga bethatha impuphu le beyifihla ngoba intengo yakhona iphansi kakhulu. Basebekubona kufanele ukuba ikhuphukiswe intengo yakhona, kodwa kukhangelelwe wonke oswelayo ukuthi bathole ama-coupon ukuthi banelise ukuyithenga ngaleyo ntengo ephansi ye-$50. Kungakho le ngenye yendlela nje ukuqeda udubo lwamasela la akade esesenza okungayisikho, impuphu ingasatholakali ezitolo esithengiswa ngemali eningi eyedlula leyo i-$50.
Lesi sinqumo sithathwa ngemva kokuba intengo yempuphu ikhuphuke isuka kumadola angamathumi amahlanu isisiya kwangamathumi ayisikhombisa umgodla munye olesi sindo zama-kilograms alithumi. Kusenjalo umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo uthi eleZimbabwe selilungele ngokwaneleyo ukulwisana legciwane lomkhuhlane we-coronavirus wona oqhamuke kwele China nyakenye osubulele abantu abedlula inkulungwane, sikhuluma nje khonale kwele China. Kodwa iningi labakhulume le-Studio 7 eligoqela ugogo Angela Chikaka bathi bazoyicela isivuthiwe njengoba besehluleka ukuphathisa emikhuhlaneni engatsho lutho ngesimo sezempilakahle elizweni esizibonileyo.
Bayasifuna nxa sekuthiwa kuyavotwa, basibamba njengamakhuba. Ikuba uyalimisa ulime uhlakule. Sekuvuthwa liyaphosela ngale, yithi abantu abakhulile ogogo lawomkhulu.
Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wathi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukusiza abawelwe ludubo lwempophoma zamanzi eBinga, ababhidlizelwe imizi ngosizo lokudla, okokwembatha, impahla lokunye okudingakalayo. Uqhubekethi kunje abohlangothi lwe-Civil Protection Unit bebesehluleka ukuzihlenga lezimuli ezingamathumi amabili lanye eziye zayalapho uphakeme khona, lapho abehluleka ukusuka khona ngenxa yalezimpophoma zamanzi njengoba indizamchina zabakubutho bezisehluleka ukundiza khona phakathi kwamalanga amabili edluleyo. Idale le-cabinet libikwa likhuthaze njalo uhulumende weMelika uthi esule izijeziso zenotho ezabekelwa inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF ngoba kuyizo ezibangele ukudubeka kwabantu elizweni. Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wathi uhulumende wenza konke okudingakalayo okubalisa ukuguqula indlela intatheli zindaba zisebenza ngayo, ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuthi ukhetho lwenziwe ngendlela eyiyo sikhathi sonke njengendlela yokubonisa ukuthi ilizwe lilandela umbuso wentando kaZulu. Kodwa abe-MDC bahlala bekhala kokuphela ngokuthi ukhetho elizweni kaluqhutshwa ngendlela, njalo abebandla leZANU-PF basebenzisa indlela yokunika abantu ukudla kakhulukazi emaphandleni ukuze bathole amavoti, njalo ilungelo labantu lihlala lisephulwa mihla ngemihla. Nanku labo bahlala besaliswa ukwenza imihlangano yabo ngamapholisa izikhathi eziningi. Kodwa abeZANU-PF bona bahlezi besithi ukhetho elizweni lwenziwa ngendlela kulandelwa imithetho sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.